Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani zukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 11 kwenkwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu isihambise ugatsha lwezemithetho emthethwandaba ukuze umkhokheli wabehluli uJustice Luk Malaba achiye umsebenzi ngoba esedlulise iminyaka yokuzalwa evunyelwa yisisekelo sombuso welizwe. Umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo uthi ilunga lebandla labo uMnumzana Akim Mhlanga osekubandla leZANU PF wayevele esemiswe ukuba lilunga ngoba bemcabangela ukuthi ngumthengisi.
Ngizananzelela ukuthi sivele samsuspenda indefinitely last month.
Ibandla leMDC Alliance for Bulawayo lithi lizasungula ngokusemthethweni namuhla ntambama ngehola lesine uhlelo lokufundisa abantu ngokubhalisela ukuvota emahofisini alo akulelo dolobho.
Sifuna ukuthi abantu bona bodwa baphume ngobuningi babo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu eZimbabwe NGO Forum isihambise ugatsha lwezemithetho emthethwandaba ukuze umkhokheli wabehluli uJustice Luk Malaba achiye umsebenzi ngoba esedlulise iminyaka yokuzalwa evunyelwa yisisekelo sombuso welizwe. UMalaba usenelise iminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa i-70. Kodwa phansi kwenguquko yesekelo sombuso eseyabhasa emadale womabili, uMongameli Mnangagwa uza kuba lelungelo lokwengezelela iminyaka yokusebenza kukaMalaba nxa engasayina lomthetho. Inhlanganiso NGO Forum ithi okumele abe ephethe isikhundla sokuba nguChief Justice ngunkosikazi Elizabeth Gwawunza. Kumaphepha athulwe emthethwandaba, uhulumende uphiwe amalanga amabili nje kuphela ukuthi aphendule. Engehluleka, uMalaba kuyabe sokumele axotshwe ngumthethwandaba. Jale zempila kahle lubika ukuba kulabantu abalichumilane 14 ababanjwe igciwane le coronavirus, njalo akula muntu loyedwa ubulewe ligciwane le coronavirus. Abahlanu ababanjwe igciwane leli ngabe Harare, kuthi ezinye indawo zelizwe zaba labanye. Lolu gatsha luthi kulabantu abazinkulungwane ezedlula izintathu 3294 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 izolo nje kuphela, okulinani eliphansi kakhulu nxa kuqathaniswa lamanye amalanga. Webandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo uthi ilunga lebandla labo uMnumzana Akim Mhlanga kumbe Lubinda osekubandla leZANU PF wayesevele emiswe ukuba lilunga ngoba bemcabangela ukuthi umthengisi. UMhlanga uvezwe njengelunga leZANU PF ngunobhala jikelele webandla leZANU PF esigabeni seMathibelele uMnumzana Nkosilathi Jiyane ngempelasonto. UJiyane laye wake waba isiphathamandla sebandla leMDC Alliance. UMoyo utshele iStudio 7 ukuthi uMhlanga ukhanya wayevele elenjongo yempehlana.
Undoda lo kuyacaca ukuthi ubevele ngekholathi. Umuntu lo sikunanzela kathesi loba ke sasisizwa abanye abantu besikhuluma emakhoneni ukuthi hayi uvele yena obehlanyeliwe sike sathole information ngaye around 2018 ukuthi ungomunye wabantu abahlanyeliweyo ukuthi ayeluse iparty yethu ingayiphambili kakhulu ayeluse mina ukhulume kaningi entela esithe yena uzandiliza personal and political kusisho ukuthi hayi akasukanga yithi ngoba engumuntu lwana osithi khona khona ube lenhloso yokwakhi MRP ngizananzelela ukuthi sivele samsuspenda indefinitely last month so konke lokho okunye okwenzakalayo nje ngicabanga ukuthi ubedinga iattention kodwa ke kuyacaca ukuthi hayi ubevele ngasowethu ngoba umuntu angeke aphonge ukuthi lo thathu sejoin izano kuyinto nje izano uhlele phezu kwalo uzananzelela ukuthi la kubo MTC alliance bekuparedwa ogudu ngale labo bani ngicabanga ukuthi istrategy sezano ngesikhathi yabibeke abantu bayo ezabasebenzisa ukuthi abantu abasebeshiya ama-party abo babuya kuzane zifi zone PF iyakhula njalo abantu bayayithanda akusimangalisi thina okwenziwe ngumhlanga sithi hayi usebuyela ekhaya lakhe khona ngale kuzane lapho abayibo bamqeqesha khona ku-politics bamfaka ukuthi ehambe elusa amabandla kumbe wa-destroyer usananzela ukuthi wathi esuka kithi efika kithi ngo-2016 iminyaka usiyaphela wayevela kubandla le-MTC eyayikhokhelwa ngubaba uWashman Ncube
manje khonoku okwenzakeleyo ukuthi omunye wenu aye kubandla lezanu PF kungakutshengisani
ngiyabonga babugande yes kuyasifundisa nje ukuthi irevolution ingayilula ngoba kwesinye isikhathi uma ujikela umambule edamu ufuna ukubamba inhlanzi yecheba uzibona sugole lamacoco labomankala lazo zonke izinanakazane ezitholakala phakathi kwamanzi kodwa ke isifundo ndo esibelaso ukuthi hayi izani PF iyabhejela ukuyinvesta abantu ebantwini bokuthi bayisebenzele ikakhulu ngasikhangela abantu basemkhoneni wakithi emaNdebeleni ngapha kuningi okwenzakalayo abantu bakithi sebafunda ukuthi babe ngabathengisi bamise into ezanceda abantu kodwa ke lokhu kubonisile ukuthi izani PF iyayisaba imithwakazi Republic Party njalo icause yemithwakazi imemetheke yagcwala indawo yonke yikho uzathola ukuthi deliberately bayenze ngani bayamangalisa ngokuthola u-Akim Gasela Mhlanga kodwa sasikwazi ukuthi hayi ubevele basebenzela ephakathi it was only a matter of time and i-time ibe yona leyo aziveze ngayo kodwa ke thina njengephathi kusincedile kakhulu ngoba evele i-liability silaye akulanto ethize ayenze ephathini ngaphandle kokuthi afake inhlanyelo ye-division ibandla lethu beselifuna ukulimala ngenxa yakhe labanye bakhe ngoba bekuvele ukucaca ukuthi into yonke ayenzayo ayiveli kuye is being controlled from elsewhere
lo ngumnumzana mqondisi moyo umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party asenelisanga ukukhuluma lo mnumzana athi ngumhlanga ubelukhu engakaphenduli imibuzo esimthumele yona izolo le MTC Alliance kobulawayo lithi lizasungula ngokusemthethweni namuhla ntambama ngehola lesine uhlelo lokufundisa abantu ngokubhalisela ukuvota emahofisini alo akuleli dolobho lokhu kwenzakala ibandla leli lisithi seliqinise amanyathelo alo okukhankasela ukhetho oluzayo olomnyaka ka-2023 kuzigaba zonke zelizwe ngohlelo lwe-Citizens Convergence for change lapho abantu abakhuthazwa ukuthi baphume ngobuningi bevota ibandla lezanu PF lalo lithi seliqalisile ukukhankasela ukuthi linqobe kulolu khetho ngokuphathisa abantu abasezigabeni kuma cells ukuthi bebhalisele ukuvota ibandla leli lithi lamukela amalunga amaningi avela kumabandla aphikisayo agoqela iMTC Alliance lemthwakazi umsekeli wesikhulumeli se-MTC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa Smanda uthi olunye njalo uhlelo laleli bandla olufanayo lubizwa ngokuthi yi-rural campaign oluqophe abasemaphandleni.
Impela thina siyalungiselela kodwa sihlutshwa izethu esithi singabhala izincwadi ukuthi siyekhulumisana labo ngoba kulezinye izinto esizibona zinxele. Izeki iyathulela abathi ngesikhiwa baya ignore izicelo zethu lezifuniko zethu ukuthi sikhulume labo. Kungenani sesiqalisile ukukhuluma lama province labantu sisebenzisa ibizo elithi ngu-CC, Citizen Convention for Change, ukuthi sithi abantu khathesi yibo abafanele baphume babindane bezano ngenxa yokuthi MDC useyalima yachatha yathintitha yahlakula. Sesifuna ukuthi abantu bona bodwa baphume ngobuningi babo. Thina sesiqalisile sibili ukusebenza labantu kuma province wonke iviki ephelileyo le abantu bathathekile belungiselele ukurejista kahle. Sizimisele njalo sile qembu elimelele abantu bema-reserva isithi rural campaign ekhangelelane labantu babemakhaya esingathi yibo abaningi ebenza 95% ezweni leZimbabwe. Sikhangelele futhi ukugola abantwana bonke abatheni 18 labazathena 18 ngo-2023. Hayi, sibhizi kakhulu njengoba lisazi ukuthi thina asila publicity eningi. Laba bezano basebenzisa i-state media le mali yakahulumende.
Labo bathi badinga abantu kakhulu njalo basebenzisa olwabo uhlelo lwama-cells. Kukanti siyabona abanye ukuthi abavela kubandla le-MDC Alliance kumbe ku-MDCT besiya kwele ZANU-PF. Lokhu kungalithiya lilosekelo oluningi yini?
Ngicela ukuthi ngitshele uZulu ukuthi amagundwane angake ekuphe indlala uma ulime kahle. Abantu labo kuthiwa ngama-defectors abakuthiwa basuka kithi hayi ngamanga. Kungaba labantu ababili abathathu abathengiweyo abalezikwelede kuhulumende njalo abafuna ukudla masinyane ku-government. Abantu abaningi sebebuye ku-MDC Alliance ethungamelwa ngubaba u-Advocate Chamisa. Ngitho labanye abezano bayasibhalela bayasikhuluma lathi kodwa bayesaba ukwehlika impisi ngoba bagade impisi eyizano bayesaba ukuqhotshwa. Kodwa bayasitshela ukuthi nje lokuvota njengoba i-voting is a secret bazavotela ibandla labantu i-MDC Alliance. Izanu isizama ukusebenzisa ama-tactics empi e-gerilla njengoba lezwa u-president wezanu uMnangagwa esithi ama-war veterans kawaqalisi ukwenza khonokuhlana ababekwenza ngezikhathi zempi. Khathesi sesibonje njalo izanu sibisele leyana okuthiwa ngama-green bomber i-youth national service. Thina khonokuhlana labantu civic society labantu bakaZulu siyakunqaba. Sifuna ukwenza izinto kuhle ngomthetho, singenzi udlame, sincenge abantu njenge-constitution yethu. Umuntu uvunyelwe ukukhetha ibandla lakhe olifunayo, noma uvunyelwe ukuthi engakhethi ezihlalile. Thina siyakhombisa, siyancenga.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekobulawayo. Ibandla le-ZANU-PF lihlezi lisithi alibambi ngamandla amalunga amabandla aphikisayo ukuthi eze kulo. Njalo umphathintambo kahulumende obona ngezemidlalo labasakhulayo unkosikazi Kirsty Coventry uthi uhlelo lwe-National Youth Service ngolokuthi abatsha bathuthuke, hayi udlakela.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is what siphuma a Voice of America at the Washington DC.
Izihloko labangane bakamnumzana Alois Steven Mvundla bacela uncedo olungaphathisa ngokuthola isihlobo sabo. Umvundla ucatshe emzini weRandberg kwele South Africa ngeviki edluleyo. Ngesizwe amazwi esihlobo sikaMvundla.
Salubonani, ngiyabulisa igama lami uMongezi uMvundla Sibongo. Mbulisa wonke umuntu silesicelo singumndeni wakoMvundla ngokuzalwa sizalwa koChichi. Silahlekelwe ngubaba ubaba ulahleke mhla ka 6 May kuyena linyanga. Igama lakhe nguLouis Mvundla. Abaningi la azalwa khona koChichi bamazi ngomkaleni Mvundla. Ubaba umhlophe njengebala, umfishane, ugundile nje ikhanda, ichiskopu, uphume la asebenza khona eRandberg, ehamba ngebicycle Wednesday. Ekuhambeni kwakhe akasabuyanga kuze kube lamanje asiyazi la khona. Sicela usizo kakhulu konke umuntu omaziyo. Ubo bonke abantu ababona isithombe lesi sesigijima kakhulu kuma Facebook lapha la kuma WhatsApp, sicela usizo kakhulu. Inamba esilazo lapha ilezi uma ungabe kulolwazi nyana oluvelayo 0625920704. Ngezikamongezi lezo okuyimi engikhulumayo o lithole ezinye ezitholakalayo ngezikababa uNkosi Nathi Chuma la yozalwa khona laphana kwaNgwanyana. Inamba zakhe zithi 0653559766. Siyabonga Mahlabe Zulu.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uhulumende weZimbabwe usethole uncedo lwemali evela kwinkampani yeleMelika ethiwa Shelter Africa olokwakha izindlu zabangaholi imali eningi eziyinkulungwane ezinhlanu 5,000. Iphephandaba lobulembu eleNews Hawk libika ukuba bekuyisiphithiphithi enkundleni yendizamtshina yeRobert Gabriel Mugabe Airport izolo ebusuku. Iziphathamandla zikahulumende zisamukela umongameli Emmerson Mnangagwa obesekazungula lapho okuvulwe khona ibholoho likazungula ngokusemthethweni. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko olisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani, salubonani basakazi nabathandi beStudio 7. Lona okhuluma ngo-50 Sondo kuvoka Ndlovu lapha ePlumtree endaweni yakoGambu. Ngikhulekana kuyo indlunkulu yesizwe samaNdebele, ngikhulekana kuzo isilo lapha ubulelani kalobhiko lakamzilikazi kamashobata. Basakazi, bengithi abalandi ngiyakhumbula abakhona abafowethu babanye amaqembu akithi lapha ababejabula bethu uMakhuphe uyayazi ipolitiki ngesikhathi uMakhuphe ehlukumeza amalunga eMDC Alliance. Nangoke MDC chile kamakhuphe lalilokhu limncoma lithi uMakhuphe liNdebele wenza kahle. Iparty yakhe seyichiyele uDouglas Monzora. UDouglas Monzora usebonakale vota lezanu, vota lezanu ukuthi uMnangagwa kube nguye ozigqokela amajaji. Nansi i-patriotic bill yeza. I-patriotic bill izahlukumeza mina nawe. Whether wena wawumncoma uMakhuphe, uCDA uMakhuphe wenza kahle ngoba uzonda uChamisa, isizo si-affecta sonke. So nzama ukuthi abantu ngesinye isikhathi bapho ngokuncoma into bengayiboni. Mbese mbuya laphana futhi last la kuzanu laphana siyibona lokho ibhana amatekisi ifuna ukuthi kulayishwe uzuphu. Bethi bavikela iCOVID-19. Bayivikela njani iCOVID-19 ngoba ama uzuphu uyagcwala? Mina ngibona ngathi izanu nje sisebenzisa iCOVID-19 uhlukumeza abantu. Manje sibhana labo malayitsha. Okuselayo nje izanu izasibhana ukuthi singaphuza amanzi. Ngiyalitshela so. Ligcine nali audio lizathi ngatsho. Ngiyabonga ngokuhlala sethembisa.
And the Studio 7 ungayilandelela indaba yokuthi why ngayo abantu besindebeleni abangamankazana bethathwa ngamashona kuke nje udinge abaleqiniso ukubabuza ukuthi kanti why most of the time amankazana amaningi ligijimela ukwende ukwendela emashoneni baza kutshela ireason yokuthi why one bathi amandebele ayehluleka ukusupporta why amandebele sehluleka ukusupporta amandebele imisebenzi kabayitholi one abasebenzi eZimbabwe two eSouth Africa kasholezwe labo labo basebenza khona le emazweni aphandle ayisiki ukuthi imali amarenti angale South Africa adura yabona ukudla imali yonke into imali but uma ulapha kini kungcono uyakwanisa ukusebenza uhlala emzini wangeni ungabhadali irenti ungabhadali lutho yabona one abantu besishoneni abaningi bala ama-chances kathesi ngithi eBulawayo lapha mina bakhona abanye khona kwenye ikhampani ababengitshela mina besithi bona bamiswa umsebenzi bathe bemisiwe kompani emagephini abakade kuvale kungene bona kwafonelwa umuntu from Harare ebuye ezongena lapho so ucabanga ukuthi wena mina ma nginje ngisebenza ekhampani ngimisha umsebenzi ilo mfazi namantwana osokwenzakala yikuyini ngoba imisebenzi yangikhona kayikho yabona amakhampani angikhona aqhathi lanxa eqhathi imali yangikhona yimalini ayikwali lutho bona beshonini bayangenisana bangenisa lapho kulamagephu khona bayatshelana hayi ndoda nganamayi kunegephu nganamayi kuneyitshi nganamayi kuneuku so thina abangasisoli angasisoli thina bethi thina sirongo isile tribalism asila tribalism i-tribalism isematshoneni ngabe i-tribalism ayikho ngabe sonke kathesi ungabala abantu abangamandebele abathetha amashona balutshwane kakhulu yakubona ngenxa yokuthi thina kasilamali abafazi bangapha esindebeleni sebesuka besiyenzela amashoni bathi amashoni ayagcina ngoba amashoni akungangena amamayini yibo abakhona kungene emakhampanini yibo amamaneja emapholisa yibo amasosha bayangena bona makuyukuthi akulampi bayangena nabona kube yibo abahuquluza imali maso kuyimpi sokufanele kuyeliwa lamaye amazwe kumbe sokuzwakele ukuthi kule mpi kumbe kuwo DRC kubo Mozambique kathesi isikhathi sonke umnanga kagube ethule engabizi amasotsha kathesi kathesi ubizile amasotsha ukuthi bonke abesindebeleni abafuna ukuya eAmbozani ubabizelane isikhathi sonke bethulelene ngababizi ezinye izinto abantu kabakhangele yonke indawo bangakhangele one side bangasoli umthwakazi ukuthi waye umthwakazi ufuna ukudivide ilizwe umthwakazi udivide ilizwe ngezizathu wena ma ungekho lapha elizweni leZimbabwe ukhuluma usemazweni uzabuloku ukukhuluma ukuthi why ku divide into eyenza ku divide vuya uzohlala lapha ezibagubona i tribalism mina ngikhona uza kubona ukuthi lizo divideelelwane abasiyo abasihlukile lapha thina mina ngabe ukusifisela emuva kanti singanazelo ngamabandla konoko okuvukileyo konoko ngozenki ongamabandlanyana okuzintroduce ayo lokhu akade kuvele kungekho la ku ground asikwazi but sokubuya sokuzodisturb ungakulandelela konke anokuyizinto okuyizinto kwezana
njani Studio 7 okhulumayo ngondlovu umalinga lapha ngiseBulawayo yazwa lapha likhuluma phezulu laphana labo president wethu Mqondisi lo baba umoyo laphana lo mama lwana lo baba lwana omunye ophikisa okhuluma ngokuthi ilizwe lingahlukani okwenza ilizwe lehlukani asingakhangelini both side asingakhangelini kumthwakazi kuphela ngoba esekhuluma ngokuthi ilizwe kalehlukani lihlukana ngesizathu qalani lizuze ukuthi kanti abantu beMatabeleland baqala senini ukuthi lizwe kalehlukane njalo isizathu esenza ukuthi kukhulunywe ngokuthi lizwe kalehlukane kuyini uyabona anyeke uphonge kusukela amagundwane usiyathenga isilarha sokuthi uthiye amagundwane uwabulale engakonelanga lutho amagundwane okwenza siwathiye siwathiyele ukuthi ayadla impahla ayaphambanisa uyabona so umzekelo sholo ngifakela ukuthi abantu mabengasoli umqondisi upresident wethu wemthwakazi ukuthi urongo ngento ayishoyo uma esithi lizwe kalidivide ngoba uyakwazi mhlophe ukuthi lanxa engazethi akuhlalwe phansi ukukhulisa nabantu beshoneni bazavuma kabasoze bayadla bavuma bethi ye sikhulumisaneni yabo bethi sebephambili sebejika yabona bese befaka bona izinqumo futhi ezizabanika amandla ukuthi bona babe yibo abarulayo so to best plan thina esikufunayo ithi ngumthwakazi ukuthi ilizwe lamaTheland libe yilizwe elizimele lokuthi ukuthi ilizwe elincane kumbe likhulu asidingi bukhulu belizwe asidingi zincane belizwe thina okwethu esikufunayo nguzivuso wethu kuphela kube le border abantu beshonene uma besiza la bebuye ngama-passport lokho ukuthi kuthiwa kumbe sesazalana labo sesilabafazi besishoneni kumbe sokulabantwana besilokana vele none of business ngoba ungakhangela mina kade ngiyindoda ngiyasuka ngiyethatha ifazi elitswane ngiyasuka ngiyethatha ifazi e-South Africa ngiyasuka ngiyethatha ikhiwe e-America all
12 countries amazwe wonke yahamba nge-31 yabona so ambona ukuthi yikho oso kungasehlukanisa lokuthi sehluleke ukuthi sithathe umthwakazi ngenxa yokuthi sesidala umhlobo lamashona akusizi lokho odala umhlobo lamashona udalile akula problem lizabe livakatshelana khona lizabugada ungene nge-passport uyekubona uyebona izihlobo zakho uphenduke ma ukuthi ufuna ukuyahlala labo khonale fine uyahamba asiyeke sincindezele ngenxa yomuntu oyi-1 bangaki bona abantu vele kuthiwa bathathane namashona lanxa mna ndithethe shona lathi ngikhazi nje amashona akhona wasisi bethu lawo bazala lawo amashona wona lawo akula ndaba lokuyani ukuthi kuthiwa abazukulu abangamashona sokufanele ukuthi lizwe lingaqunywa ngenxa yokuthi lawo zukulu abangamashona akusebenzi nasesifuna umthwakazi la ukuthi sincindezelwe lapha sincindezelwe ngento esiyibonayo kanti esizimota ziyatshaywa lapha amabhoda avaliwe ngenxa yokuthi omalayitsha ngabantu besindebeleni andibona ukuthi siyakhawuliswa siyaphinwa umsebenzini asisebenzi siyaxotshwa siyamiswa siyadividwa yonke into akula lapha esifanele siphathe khona yonke into kufanele sihlale siphathwa kuphela
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, iziphathamandla zebandla lama-Republicans ezasola owayengumongameli umnumzana Donald Trump sezithwele nzima ebandleni leli. Umgcini sihlalo wedalele the House unkosikazi Elizabeth Cheney usezaxotshwa ngoba wavotela ukuthi uTrump ajeziswe ngokukhokhela umvukela esigodlweni seCapitol ngozibandlela. Kanti kuhamba njani kwezombusazwe weMelika? Ukuphendula lombuzo sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Ye kuyacaca ukubana ama-Republican alokhe e-stark ku-Trump. I think ngoba i-base ama-supporters abo ngabantu ababeliever ku-Trump kakhulu kulamanga akhe ukuthi i-election yarikwa yena nguye owawinayo. So ama-Republicans amaningi ayesaba ukuthi aphikisane naye njengoba ele-support eningi on the ground. So bona now i-survival yabo ukuthi baqhubeke beku-Congress lo noma ku-Senate ikuthi baqhubeke besupporta u-Trump. And so kunzima kakhulu kibo ukuthi bahlukane la uTrump. So sizobona kukhona amanye ama leaders kodwa within the Republican Party abathi bona babona kungcono kakhulu ukuthi bahlukane la uTrump, ngoba asisiqinisweni uTrump waluza i-presidency, waluza ama seats ku-House, waluza lama seats ku-Senate. So khona manje sile ama Democrats a control i-presidency, a control i-House, a control the Senate. So ama Republicans may serious ukuthi bafuna ukuwina back i-presidency la ku-parliament, kuzomele babe serious ngokuthi bahlukane la uTrump, ngoba I think uTrump is very polarizing.
Khona ukuthi owayengumongameli umnumzana Donald Trump enelise ukuba lamandla wokuba lokukwenza ebandleni, kuyake kwenzakale na embalini yeleMelika, njalo ubona ezaba khona yini omunye umkhokheli ozakuba njengoTrump?
Hayi cha, mina angikhumbuli kusiwa lo former president obambelela amandla kuphathi yakhe njengalokho esikubona kusenziwa nguDonald Trump, njalo futhi ongathi uyesatshwa kakhulu nama-leaders awe-Republican Party ngoba besesaba ukuthi bazoluza i-support bangaphikisana laye. So amandla kuTrump mostly yona lawo a-based on amanga plus lalama white supremacists abafuna ukugijimisa i-racism lana kwele America. So abantu abaningi abamsupportayo uTrump nabantu ababelievayo amangaka awakhulumayo ukuthi wawina i-election. So whether uzozama ukurana ngo-2024 asazi, kodwa mina mbona ungathi ama-Republicans azobe ezimoshile kakhulu ngoba belokhu bebambelele kuTrump engumuntu owaluzayo sonke isikhangele. Angazi ukuthi i-base yakhe, siyazi ukuthi i-popular vote akalayo uTrump. So sisi ukubona bazo ama Republicans asizama iredistricting of ama districts ukwenzela ukuthi bathole isihlalo eziningi ku lower house. So sizobona ukuthi kuzohamba kanjani, kodwa it's possible ukuthi uzorun Trump, ngoba I think yena uyafuna ukuthi arane. So sokuse emandleni ema Republicans ukuthi bayamnominate yini noma badinge ileader entsha.
Umnumzana Dan Moyo ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa leStudio 7 ecingweni esedolobheni leReston eVirginia. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu isihambise emthethwandaba ugatsha lwezemithetho ukuze umkhokheli wabehluli uJustice Luke Malaba achiye umsebenzi ngoba esedlulise iminyaka yokuzalwa efakwe kusekelo sombuso welizwe. Umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi ilunga lebandla labo umnumzana Akim Mhlanga osekubandla leZanu PF wayevele ecatshangelwa ukuthi ngumthengisi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi yasidibaneni njalo sasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.